angikholwa ntungamili ngoba ukhumbula ukuthi umnumzana uMnangagwa kulesikhathi sokudliwa kwakhe ekhethweni edliwa ngubhlesi usebhundo laphana ekhwekhwe kwakungani ngokokucina lasena kuba khona futhi uMnangagwa wavumbuluka nanku namhlanje ungumsekeli kaMgabe. Kangikholwa ukuthi kungaba yikuwa kwakhe ngoba angiboni ukuthi kukhona uMgabe angakwenza kuMnangagwa ngokwazi kwethu sonke ukuthi abantu abayibona abathonta igazi lamaNdebele uMgabe lo Mnangagwa lo munye wabo lo wesithathu lo udokotela lo basaphila bonke. Angiboni ukuthi uMgabe uMnangagwa engamlahla.
Kodwa bayatsho abanye ukubana yebo amasele ngasebenza wonke antshontshe wonke, kodwa kuyake kufika isikhathi lapha axabana khona ehlukane.
Khona kunjalo ukuya ngokuthi ngamasela atshontsha engabotshelwanga ndawonye na. Nxa kungamasela ukuthi atshontsha kodwa etshontshe ibotshelwe ndawonye, angeke liwehlukanise. Singazi njalo phela ngingakhulumela izolo ngikhulumele lelakusasa. Kodwa lamhlanje esibhekane lakho lokhu kungenzeka ukuthi mhlawumbe uMnangagwa akhitshwe ekubeni u-vice president laphana kuyengeniswa umuntu wesintwana wesimama. Kodwa-ke angikholi ukuthi angayakhatshana mhlawumbe engasale bengu-national chairman ngoba kabanaye phela kathesi ukhumbule.
Elakusasa likankosikazi Mjuru lona ulibona linjani? Soko isikhathi sokusungula ibandla yini la yangene ngokupheleleyo kwezombusazo?
Uyabona ukuthi anginaqinisa lokuthi abayibona abanika umama lo i-advice ngobani. Kodwa ngingumuntu oseduze kwakhe. Bengizamhlomisa ngoba kasozalithole elinye ithuba elidlula leli